Ukuwa kwesindo semali yeZimbabwe kusukela ngomnyaka 2008 wadala uhlupho olumangalisayo kwabasuka emsebenzini sebesiyaphumula. Iningi labo kalitholi amapentsheni kuthi njalo abazuza leyo mali baphiwa engenele ukuthenga ukudla lokunye. Abadala bathi izithukuthuku zentsha ziphelela eboyeni. Kulabanye njalo abalahlekelwa yimisebenzi. Omunye wabokwisimo lesi unkosikazi Tryphene Mposa owaphelelwa ngumsebenzi eNational Rollers of Zimbabwe owathenzwa imali yepentsheni kodwa kwaphelela emoyeni.
Ngize ngithi 60 akulalutho ebengiluthola in between. When I turned 60 ngaya kubo ngabatshela ukuthi sengithene 60 sengiphiwa kathesi i-40.
Umnumzana Stephen Moyo oneminyaka yokuzalwa engamachumi phose ayisikhombisa 69 wasebenza kweminyaka eminingi e-railways wagunyulwa ngemva kwengozi yesitimela eyamshiya sekhubazekile. Uthi uphila nzima.
Abanye bahola kathesi i-medical pension, mina ngiholi. Abantu abami kabazuzi umsebenzi. Umfana okade bemngenisile babuya bamkhipha into emangalisayo.
Omunye wathatha umhlalaphansi wokugunyula e-railways umnumzana Norman Silobe uthi baqanjelwa amanga ukuthi bazaphiwa imali yabo yili kampani.
Siretrenchiwe saphiwa lokhu abathi yi-130 leya.
Ngithe sengifike ku-6 ngabakhumbuza.
Bagcina besithe wena imali yakho sewathatha yonke.
Ukhulu uMusa Santungwana laye wasebenza kololiwe kodwa ke yena uthi lanxa imali ayitholayo empentsheni incane uyabonga ukuthi uyancengisa.
Izigi wasinika 30 iyusa kathi sikhona $80.
Obona ngezokubhadala kwempentsheni i-NRZ yokupension fund umnumzana Morgan Nyathi uyavuma ukuthi imali incane abayibhadalayo epentsheni.
Ayidubo lolu siyalazi simini asifuyani izithema kushina zethu abakhona abakhona imali ezincane. Beginning this July ifund yethu izakhweza imali yama-pensioners.
Umnumzana Mika Moyo oneminyaka yokuzalwa edlula kancane ngamachumi asishiyagalombili 83 uthi wasebenza kumakampani ambalwa azimeleyo waze wayaphumula uthi katholi ipentsheni.
Ngithola nale imali engayizuza kuphela ngisebenza e-National Food ngisetyusa lamabhondi.
Ugogo uRegina Ngwenya ohlala eKhezi ngumfelokazi oneminyaka yokuzalwa 82 umkakhe wayesebenza-ke kukhansila kobulawayo engakatshoni ugada amabhasi inyanga zonke esiyadinga ipentsheni umkakhe efika i-US$20 enasa.
Bayizobona kufanele ukuthi bangizabuzana ngingazi lutho.
Ngiyakhadha ibhasi $5.
Angivele ngithengi lapha ngingabe thenga ukuthi akulakhadha kula bhasi so ngaze ngaya eKhezi ngalungisa ekhezi lakho ngakhanya lawo kungahambi.
Ukhulu uSifazinyoni oleminyaka elingana lekagogo uMangwenya uthi kakwazi ukuba kumele athole malini enasa.
Siyathelela izindlu imali yashota kathe sikhuluma so ishotini lozimalelo ye-rent. Amabhondi bathi bona alinganalelo fuza le-US dollar awuyasiqhuba yasiquba khona sesisuma 8 khonapho yehli valu loku isehlisehlisehli ayisalingande lokuza le-US dollar.
Obona ngokuxhumana lokukhipha imbiko kuhlangothi olubhadala impentsheni kaZulu olwe-National Social Security Authority umnumzana Msizi Ndebele uchaza kabanzi ukuthi ngabanjani kumele bahole imali yenasa.
Kusukisela ngo-October 1994 lapho inasa yaqalisa khona kusiza ngapho ngabasebenza kumakhampani azimeleyo lawo ku-private sector. Then nxa kuyukuthi waye kuhulumende sikhangelele ukuthi ebe wayesemsebenzini ngo-June 2002 ngoba yikho lapho kwaqalisa khona inasa kuhulumende ukubanjwa kwenasa. Yikho lapho kwangena khona izisebenzi zikahulumende kunasa. So yiwo amalunga enasa lawo esiwakhangeleleyo.
UNdebele uyaphambili echaza ngemali yempentsheni.
Ukuthi uhola malini lakho ngokunye okulethwa dubhuku ukuthi sibone ukuthi sikubhadala njani. Okuhleke yilokho uhulumende ufake i-minimum pension engabhadalwa yinasa ukuthi lanxa singakhakuletha kungawela ngaphansi kwale inamba leyo, hhayi kutsho ukuthi siyaphunga ukuphakamisa sekujikele ku-minimum pension yethu. Khangela ukuthi umuntu yena lo wayesebenza wasebenza wabanjelwa imali yenasa okwesikhathi eside kangakanani.
Ugatsha olubona ngenhlalakahle kaZulu olwe-social services lwalile ukhuluma le-Studio 7 usithi-ke Studio 7 ngayikhulumele nasa. Ngimele Studio 7 ngobulawayo, igama lami ngu-Ezra Jesus Bana.